atise daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njalo uthatha leli thuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 9. Ihlangula 2023, uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu oweConcord unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa ukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144. UZulu kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo leZANU-PF elokupha uMoyi uMnumzana Ndabani ngesitole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka eminingi watshonayo. Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi ayisilo eliphazamisa umnotho welizwe njengalokho okutshiwo umongameli Emmerson Mnangagwa besithi okubulala ilizwe yikwehluleka kombuso weZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umthethwandaba waphezulu oweConstitutional Court unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo esetshenziswa ngabeZimbabwe Electoral Commission ukwethula imbadalo yokuncintisa kukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumnumzana Lavumo Maduku obese Concord lamhla emele umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans NAPDR umnumzana Divine Muhambi Wobe yena ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. UMaduku uthi okwenzakale emthethandaba lamhla kuyikunqoba kuka Wobe.
They say that Parliament is in breach of the Constitution by not having done its obligation. Then they have ordered Parliament.
Kungakho kubethe iPhalamende yenze izibopho zalo kusiyafika umhlaka-16 Nhlangula okungolwesihlanu lwesonto elizayo. Lokhu bakwenze ukuze benze lokhu ngaphambilini kokuhlala kwemthethwandaba yizokuqoqwa kwamagama abazancintisa kukhetho ngolwesithathu oluzayo zikamhlaka-12 Nhlangula.
Umnumzana Muhambi Wobe owake wancintisa njalo kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018 wangena kumanyano we-Political Actors Dialogue Pollard ulandisa kabanzi ngempumela yemthethwandaba waphezulu weConcord edabeni abelukhalaza ngenhlawulo okumele ihlawulwe ngabazaphatheka kukhetho lwalonyaka.
Idale selivumelane lathi ukuthi iPhalamende ayiyenzanga umsebenzi wayo qobo okuhlola lokuhlaziya imithetho yonke efakwayo elizweni lethu. Liyananzelela ukuthi umthetho wawufakiwe okuthi kube le-fees ezingange 20,000 ku-president le-1,000 kuma-parliamentarians bese zilethe ukukhonona okukhulu lokuzwisa abantu ubuhlungu abangenamali labangakwanisi ukungena kwezomncintisano okungahambelani le-constitution yethu evumela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukungena kikho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lePhalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, upha umbono wakhe ngalolu daba.
I-Constitutional Court ngekhathesi kutsho ukuthi sivumelane lokukhala kwabantu bonke, hatshi kwe-client kaMaduku kuphela. Osokusitsho ukuthi sithe yona iPhalamende yaseZimbabwe kusiyafika umhlaka-16 iviki ezayo. Kufuze ukuthi isithethe isinqumo, isithethe ama-steps okuthi khona umthetho nalo iwuhlolisise, iwudebate, then bese kusiwa khona-ke lo mthetho yo oza kutsho ukuthi ama-fees kanye okuyokufuze ebhadalwe ku-nomination court eyahlala mhlaka-21 ngama-fees anganani.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena uthi lesi sinqumo yisibonelo sokuba ilizwe lilandela imithetho.
ukuthi nxa umuntu engashuthisekanga ngesinqumo esithile somthetho uyahamba emthethweni ophezulu obusa ilizwe constitutional court ilisisethula isinqumo imali le kade vele ibalwa ukuthi abazancintisa bayibhadale imali ebiphezulu kakhulu ebingeneliseki ikakhulu kulabo abanye phela abantu nxa bekhetha umuntu abakhetha umuntu ngokuthi ulolutho unothile bayakhethwa bayanga bayibabakhokhela abantu nxa ukuthi abantu bababone befanele ukuthi bakhokhele ngokunjalo imali yakhona yokuthi bayibhadala kunomination court nxa isiba yinkalakata yemali enjengayena le bazayithatha ngapi yona ikakhulu futhi foreign currency nale iyavela ngapi
umthethondaba we-Concord unikeze idale lephalamende ukuthi lihlaziye lolu daba liphume lesinqumo umhla ka-16 kuyona le inyanga kaNhlangula ungeke edluli phansi kwalesi sinqumo ese-SI 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola emelika $20,000 kuthi abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuzamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola emelika $1,000 abafisa ukuba ngamakansila bekhokha ikhulu lamadola emelika $100. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis gama.
UZulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo lezanu PF elokupha umunye wabasungula leli bandla waba ngumkhokheli walo wakuqala umuyi umnumzana Ndabani Ngizithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watshonayo umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
linsolo iphuma ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukuya eshipping kusasa emcimbini wokunikeza uSithole inhlonipho le ngomsebenzi awenzayo wokulwela inkululeko yelizwe. Uhulumende ukhuphe umbiko esithi lokhu kwenzela ukuba uSithole njengeqhawe elakhohlakalayo embusweni wakuqala aphiwe inhlonipho yakhe ukuba lemuli yakhe inakekelwe nguhulumende. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe ziyasola leli nyathelo zisithi kuyini okungabe kwenze ibandla lezanupf lacabanga ukumkhumbula uSithole sekule minyaka eminingi kangaka lokhu watshonayo. Ingcitshi yembali yeZimbabwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Chinivani Ntungagwa uthi kusobala ukuba iZANU-PF isidinga usekelo.
Ukubona kwami lokhu ngathi mina njengokuba kwazi iZANU-PF bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abezigabeni seMasepinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona u-idinje omuzi oqondileyo. Undabani ngizimele sinanzelele ukuthi waba umpresident wozanu ubona umongameli okhona kathesi bengakazi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bomo Sibanda yena othi uSithole kazange amukele nguhulumende weZimbabwe nalapho esaphila.
Sithole ngayimazi eyiliberator engumuntu olwela inkululeko yabantu. Lokhu ngizakugcwalisa ngokuthi ule plaza elalo eHarare alithatha walipha abantu ukuthi bahlale kulo. Uhulumende kaMgabe waxotsha abantu kuleyo ndawo wathi abafanelanga bahlale khona. Kodwa uSithole esefile lelo plaza uMgabe walithatha walipha abantu ukuthi bahlale khona. Umahluko wakhona ungabi lapho kusehlula khona. Izano kathesi idinga ukuthi isekelwe ngabantu isicabanga amaqhawe akudala ukuthi bawaphe izikhundla ngoba bafuna ukusekelwa.
Uhulumende encwadini ayilobe izolo uthi lokho akulandele zombusazwe okugcizelela ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo yena othi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele kumanyanisa ilizwe.
Ayikuyinto enhle sibili yenziwa ngumongameli ukuthi akhumbule esingathi thina yiwo ama pathfinders estruck seZimbabwe abayiwo abayiqalayo indaba ye-resistance against i-colonial regime. Obaba uNdangalinga Sithole ungakhangela ngomunye wabantu bokuqala abasukumayo esingathi ngama-early African nationalists nxa sikhangele i-struck for independence eZimbabwe. Ngakho-ke asobantu okumele bekhohlakale uma sithi sikhuluma ngembali yeZimbabwe.
USithole wathethulwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhla ka-21 Ntulikazi abazali bakhe kungumnumzana James Thole oyisipingelo nkosikazi Siyaphi Chuma onyama endlovu wabhubha ngomnyaka ka 2000 mhla ka 12 Mpalakazi wangena kwezombusazwe engumphathi sikhwama webandla le National Democratic Party NDP njalo waba umgcini sihlalo webandla le Zapu wayengumfundisi webandla le United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwele Melika ukuthe ngesikhathi ibandla le ZANU PF libunjwa waba umkhokheli webandla leli wakuqala wasekhishwa ngomnyaka ka 1975 ephuma ejele lapho ahlala khona okweminyaka elithumi eboshelwa umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi abamhlophe ngimele ithuto 7 ngiseharare ngimndolozi Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethesa amazwe angentshonalanga bebamsana labamabandla aphikisayo umlando wokusebenzelana ukuphambanisa isimo somnotho welizwe osokubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni. Ekhuluma emhlanganweni awenze labohlangothi lwabasakhulayo besifazane bebandla lakhe Holy Young Women for ED, iningi labo abazavota kwakuqala kukhetho lwalonyaka owenzelwe enkundleni eyemucheke eMashingo, uMnangagwa uthe amazwe angentshonalanga akwenza lokhu ngenjongo yokungcolisa ibizo lakhe ukuba angatholi usekelo kukhetho ngokwenza konke okusemandleni awo okuyisa isisindo sedola leZimbabwe xa liqathaniswa leMelika okubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo ukuze uZulu amsole engamvoteli.
Chiri bengwa nenyika dzokunze dzokubadokero saka vanenge vachida kuti imi mukatambura kumukira hurumende voisa zvibhasikata zvavo vouya muno vomora vachimora imwi miromo yenyu yakangochena muzara pasinavo.
Sikhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngokuthula ngoba ibandla lethu selikhulile. Ngakho ke selingasafuni okudlame ngoba amabandla aphikisayo la noma bangaze benzeni thina sizanquba kuphela kukhetho, kutsho uMnangagwa. Kodwa ke umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC unkosikazi Ellen Shindukedenga uyawulandula umlandu owetheswa ibandla lakhe nguMnangagwa esithi okubulala ilizwe ikwehluleka kombuso weZANU PF ekulandeleni imithetho yokulondoloza ukuthula lezomnotho welizwe kanye lenkohlakalo.
Amazwi kababa uMnangagwa amangalisa kakhulu ngoba nxa sikhangela yena nguye ongumongameli welizwe leZANU PF iyo ekusayo ende sikhangela njalo lokuthi uminister owefinance ngumthuli ende umuntu weZANU PF ukhangelele RBZ lapha okuphuma khona imali ikhokhela yibo bona laba ababusayo abakuZANU PF. So sesizazibuza ukuthi thina abantu njenge opposition kumbe abantu abamabhizimusi singena ngaphi khona lapha ngoba nxa ngesilungu kulento lokuthiwa yi-money supply bona yibo abakwenzayo. Ukhangele njalo njengelizwe indaba ze-trade ukhangele ukuthi kule ndaba yegolide, indaba ye-lithium, konke ama-diamonds iba bayi-in-charge and izimali eziphumayo elizweni zona lezi yibo abayi-control imali zona lezi. So sesizazibuza ukuthi thina abantu nje singena ngaphi khona lapha. Iqiniso elikhona yikuthi laba abantu sebeyehlulekile ukulungisa i-economy yelizwe, sebedinga umuntu abangamgcoba udaka kumbe i-organization kumbe amabhizimusi ukuthi yibo abagcotshwa udaka ukuthi yibo abaphambanisayo. Kodwa iqiniso balazi and njengabantu beZimbabwe iqiniso balazi laba sebesesaba ukuthi 5 years zonke yena uMnangagwa eku-government engu-president uyehlulekile ukulungisa umkhonomo welizwe. Sesesaba ukuthi nxa sokulilanga lokhetho abantu sebezamjaja ngemisebenzi yakhe ngokwehluleka kwakhe. Ikhasekwesaba yikho asedinga khona umuntu angamgcoba udaka. Thina njenge-TCC asingeni ndawo.
Loke bekungunkosikazi Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo le-CCC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abancedisa ukwahlulela ekuthonisisweni kwecala elethesa owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump esigabeni seFlorida. Abejuri bathi ukhanya kule cala kumele athonisiswe ngalo elokuba kule ngwalo zikahulumende zemfihlo ezitholakale alazo yena sowaphuma embusweni. Lokhu kumenza abe ngumkhokheli wemelika wakuqala ukuthonisiswa ngecala elinje embalini yaleli lizwe. Esephendula kulokhu, uTrump uthi lokhu eqina ngelokuthi umbuso kamongameli Joe Biden usebenzisa imithethwandaba kanye labohlangothi lwamapholisa awo-FBI ukumhlukuluza njengoba esetshilo ukubana ufuna ukumncintisa kokhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli welizwe. Abashayeli bezimota bakhala ngesimo esibi somgwaqo osuka koBulawayo usiya eNkayi, lapho abanye abathi bavame ukulaluka izimota zabo sezifile kumbe zaba sengozini ngesimo sokugugudeka kwalo umgwaqo. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgwaqo lo owakhiwa embusweni wabamhlophe ilizwe lingakatholi uzibuse ubika ongakaze ulungiswe kutsha okupheleleyo. Lumgwaqo ungamakhilomitha alikhulu lengxenye 150 kilometers kodwa abachayeli kubathatha amahola adlula ayisithupha 6 hours ukuze bafike koBulawayo. Uphenyo lweStudio 7 lubone ihlekana labachayeli abakade befelwe izimota kulo umgwaqo okugoqela amabhasi athwala uZulu. Iningi labachayeli laba liveze ukuba lokhu kuyimvama njalo balakho ukulaluka kulo umgwaqo okwensuku ezithile lapho sebethe babasengozini ngokubi simo salumgwaqo olamatshe, umagodigodi, uthuli kanye lokunye okungalungelanga izimota. Umnumzana Bongani Nyoni odabuka emangweni weSilobela ukhala ngokuthi indleko ezilandela ukufa kwezimota lezo ziphezulu kakhulu.
Umgwaqo vele kasilawo sisi, hey, kube ngabe vele bayasincedisa or ma kumbe kungayenza bavele bagrede nje kube libhodi vele mnavulele sindlela egangeni sibonze ukuthi vele siyasibolela sihambe egangeni vele kuvele kufana sinye nje ngimile khona i-breakdown yokuhambiwele emagodini and iwisa ama-break pas iyabe ingasela ama-breki sifisa ukulungiselwa umgwaqo kube right umgwaqo umgwaqo then ungaba right anje ayonke into i-right. Ngoba leyo imota lenxa ungahamba ngayo even 1 month iyabe isicomplaina into eziningi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngomunye njalo umchayeli umnumzana Martin Ndlovu obesuka eGuwe esiya koBulawayo ofelwe yimota emangweni we-Tech Mine.
Umgwaqo awusebenzi vele kungamana sile kususa ungabe lo mgwaqo bese sihambele eganyeni kuyafana namuhla.
Umnumzana Zamani Mlotshwa yena odabuka eMbuma ubelaluke emavinkilini awenkayi ezama ukulungisisa ikhombi yakhe.
Into esijeke kuba nazo yiyona le ama-problems ezinto ezinjengabonjini endaweni njengoma ekuhambeni kwafana nomgwaqo ngendlela omubi ngakhona.
Umnumzana Mehleli Sibanda yena odabuka esabelweni seChanke uthi lokhu kuvamile njalo kakubaphathi kuhle.
Sesifisa ukuthi ngabe ziyaphuma lathi sihambe eHarare ngoba into esihlangana layo la kwizimba lesi njengoba la ubona imoto yami nje papa isibulela insimbi eziningi khona. Mina vele umgwaqo lowu kusukela kubo 2002 vele ngahle ubona suroma ngiqala ukusebenza vele ngahle ngawubona umubi azange ngawuthola umuhle. Hayi thina ngokubona kwethu ngale siyagubeka lapha enkayi la lapha siyagubakala sibi.
Umphathi Ntambo obona ngesabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi izikhalo lezi uyazazi njalo sewazisa kwabohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development.
Zamile ukukhuluma ngawo umgwaqo lo kakhulu lo minister kulo ukuze abesele ukuthi ukhonta lo umbono ukuthi kusayithi angikwazi okwehlula ukuthi ngiqedi 60 kilometers anayikuyini. Yayazi into okukhuluma ngayo sibili yayazi. Asiba sinzama nami njengo-minister of state nzama ukukhulumisana lo minister wemgwaqo. ukuthi sisibone ukuthi kuyakwenza ukuthi grade la ngoba ukuthi sithi simele ithara isharia data 2 3 zwezi ngekhaya but ngathe uze kona bana ngakuza ukufakwa kwabana kwadala labana kuva kufakwa ithara but unkai rote grade ukuthi ukwazi ukambe
imizamo yokukhulumisana lo mnumzana Felix Mona umqondisi wohlangothi lwe transport and infrastructural development yehlule ngoba ebengasabeli umakhale khukhwini wakhe ngomnyaka ophelileyo emgwaqweni munye kwabhubha owesifazana wemateme owayehlelelwa lapho omongi besibhedlela senkaye babethathe isinqumo sokumgijimisela kobulawayo ukuyabelethiswa esibhedlela esikhulu esempilo Central Hospital. Lumama wehlelwa yingozi le ehamba ngeambulensi eyaphuma umgwaqo yakuwa wahle wafela khonapho. Sekwedlule iminyaka edlula engamashumi amane umgwaqo lo uzama ukulungiswa ubuye uchiyelwe endleleni kodwa uhulumende kunyanga ezimbili ezedluleyo ubike ukuba bazalungisa ingxenye yomgwaqo weBait Bridge Bulawayo Victoria Falls esigugudekile njalo bathembisa ukuba bazalungisa lo wekhwekhwe kusiya enkayi usiyathutshela elupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi omunye njalo abathembise ukulungisa ngowekaroyi equma eBinga kusiya bamba eVictoria Falls imele iStudio 7 ngisenkayi ngingunokuthaba Dlamini
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
elizilaleleyo zindaba zolimi lesindebele kustudio 7 eye Voice of America esakaza ise Washington DC
Bitchy was a Friday my darling was a Friday
Kuwoza Friday kuliviki silomculi wengomaze Afropop uPatrick Joyo. Welcome Manyaka Impofu. Yena ke ucula ekobulawayo. Asizweni lapha ke ixoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Jesus Banda.
Bathi konjwa unyamo singayo zandeche pamanda sitayo asitayo bathi konjwa unyamo singayo zandeche
siyawamela welcome manyana impofu kuhlelo akusethulele imbali yakho
ubila uzalwe eGwanda esijawundeni kuthi ngokudabuka ngijabuka le emagudini amnyama enkaya ezinyangeni ngaphansi kwanduna onkalakatha ubila ucula engumculi okhona lapha kobulawayo eKhalanyoni eCountry Park ecula umculo obizwa ukuthi Afro Pop
ezokucula oqale semncane ubhila uloku ibambelele kuwo umculo
age of 9 bengishaya kakhulu ama solo performances e-bathroom endlini bebekwazi ukuthi ubhila ngangena e-bathroom kaphumi ngobuyasha 1 hour 4 minutes or 2 hours 4 minutes ekusho ukuthi umculo wami ngase ngiwususa ke lapha ngawuthatha ngahamba lawo enkonzweni kulapha-ke umculo wami wafika wakhula wabamkhulu okunokumangalisayo ngoba ngaphiwa ithuba lokubana lami ngibhale izingoma baba yingxenye yeqembu okuthiwa imaculo enjabulo labo bazake ncindezela nje i-albhamu labo kungekudala
njengomuntu owacula kakhulu ingoma zokholo wabona kufanele ukuthi azame omunye umculo we-Afropop Pho wasebenza lobani Bila?
Ngahlangana lomfo wethu Mthembu Sibanda uVondlozi 16. He's also a music producer and an artist. Wathi isitshengise ukuba nongabulani. Senze ibeat and we did a song called Mawulala. And we did Ulala ngoxolo lolindela eyakhe impumelelo. Sayenza i-EP that had 3 songs. So ngathi njengamafishane zawo, I started music professionally. Namhlanje ngiya announce ukubana iphephandaba mhlaka 10 June ziyakhala zikhale kube mnandi. Liyaphuma.
Yekela, 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 yekela.
Umculo kaBila uyatholakala ku YouTube, Facebook, Instagram, lamanye amakhasi e-social media kunye nakuma digital platforms. Thenga phela kusasa-ke ukhipha idlalade lakhe anytime chisayo elithi phephandaba.
Phephandaba liyaphuma 10 June zidakhala zikhale kube mnandi. Ngithi mina bae bae Manguka Tanda Sam, who's the niggas I met on Moya? Has it come to get to Susalasita? Ikamagopila, Ipepandaba, 10 June, Lapuma Askale, Ntemba Lizal Tanda, Ntemba Lizal Enjoya, the Alpha Melkuma Labandu, Jabonga Laku.
Upatia Joel, welcome and Bofu. We are calling out to this that like any child, Chisayo. We pay out Pilaris and I will say, Oza! Oh, the Friday. But as I'm not here, long day, it comes from the Jesus man.
Ngile themba lokuba liukholisile umculo kaJoel, welcome Manyasi Nkumpofu, ngedlalade lakhe alethulayo mhla ka 10 June lilimelele iphephandaba. Lingakhohlwa-ke ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isimo somnotho elizweni esiqhubeka sisiba sibi okwethusayo. Idola leZimbabwe lisiwa isisindo nxa liqathaniswa lelemelika, okwenza intengo yempahla lokudla ikhuphuke okwamagama. Kulabo ke abangafuna ukungena kulolu hlelo ole Live Talk lelo lakho, ukuthumela imbiko ku Studio 7 ukusithola ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ukulalela ku Studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 13860, la ku 15460 kHz ku short wave. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, Prophet Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.